Udaba lwamalungelo luyinkinga kakhulu eZimbabwe. Ngokubonakala kwezinto okusobala kubani lobani, isisekelo sombuso asilandelwa. Ungabona isisekelo sombuso i-constitution ilandelwa eZimbabwe, ilandelwa ngoba bafuna ukuvala into ethile noma bafuna ukuthola inzuzo ethile. Kodwa nxa sikhangela ngeqiniso elipheleleyo, isisekelo sombuso sethu asilandelwa, njalo i-government isisebenzisa ekubeni incindezele labo abangabe ifisa ukuthi ibahlukumeze. Mase sikhangela khona emapholiseni, amapholisa wona njengawo ahloniphi even la kancane amalungelo abantu. Uma kungenzakala ukuthi amapholisa ekusebenzeni kwawo edlulise amalawulo, akula ama-investigations noma uphenyo olwenziwayo. Singakhangela i-ishu yabumamombe, ukhayele indaba yondoda lo wadutshulwayo kobulawayo evikini elidlulileyo. Akula update esesiyiphiwe thina as uZulu, kumbe ngithi abantu beZimbabwe, ukuthi besitshele ukuthi amapholisa seyenzeni ekuhloleni kumbe ekuphenyeni ukuthi labo abahlukumezwayo kwahamba njani. Then okusuka kube nzima kakhulu yikuthi asikwanisi thina njengoZulu ukuthi mase sihlukumezekile sitsho sisukume sitshele uhulumende wethu ukuthi lapha sihlukumezekile, esingathi maybe through i-demonstration noma utoyitoya. Kuba nzima ngoba ma ungayenza kanjalo ubonisa i-government ukuthi lihlukumezekile. Bajayele ukuthi besebenze amapholisa lamasotsha ekutshayeni abantu.
Ukubotshwa mahlayana kwamagqwetha ayiwo amele alwele amalungelo esikubonayo, ungathini ngakho?
Kuba nzima ngoba amagqwetha yibo abantu abakhangelelwe ukuthi abayesabi bayamela abantu laba abahlukumezekileyo kumbe into abahlukunyezwe nguhulumende. So ma ukuthi i-government yona isiyiyo ebamba labo abakhangelelwe ukuthi bemele abanye bebe ngomsolo wabakuqala kumbe ngithi ama-accused persons ekuqaleni, kuba nzima ukuthi thina njengamagqwetha sizabamela njani laba abanye sehluleka thina ukuthi sizivikele. So eqinisweni eZimbabwe asifikelekanga, njalo isisekelo sombuso sethu asilandelwa. Kusuka kumangaze kakhulu ma ukuthi izindaba ezenzakala njenga kubo America, ukufa komuntu oyedwa, i-government yethu igijima phambili ibe yiyo e-criticizer okwenzakala kwezinto e-America. Why ingabuyi iqale ekhaya? Ekhaya kube yikho aba-investigator kuona bebonise nxa kule finding asebeyenzile ukuthi kwayenzakala into ethile, kwabulawa umuntu, kwathotshwa abantu, abantu baharaswa, sesithole impumela yalokhu lalokhu, amapholisa akhona sesibabambile.